Ya indaba etsizwayo ukuthi akwayenzakala ukuthi unkazana lo angene endlini kamajingauta khanya ngabantu abesazana nje but ngokubona kwethu amboni ukuthi ngoba kuthiwa abantu labana babonana kwaze kwaba sekuseni ngokuzwe sikuzwayo so amboni ukuthi yinto esingayithi le wabambi igana ukuthi wabhinye umfazi amboni ukuthi ubhinye ungauta.
Manje okokuthi lina libona njani njengebandla kulezo mbusazweni phaka la?
Bayasebenza njengefanele. Umsebenzi njengomsebenzi. Indaba ezinje thina akumangali ukuthi uzuengelaphume emsulwa babuya kubaunye ungayisikho phakathi kwenzele ukuthi uthathe ihlandla lezombangazi kodwa sibone ukuthi yinto engabandlalo yokuthi asithembe ukuthi amapholisa bazayenza umsebenzi njengomsebenzi. Ngakuye ukuthi wakwenza kufanele umthetho ulandelelwe kuhle kuhle. Kodwa esikwaziyo kuzaphuma emsulwa engelaluto abenzileyo ngoba siyakwazi ukuthi kule zane lezingahlanzekanga phakathi.
Ye, kodwa abantu bengathandabuza ukuthi kathi kungani kwenzakala kakhulu kumalunga enu. Siyabona ukhona omunye njalo ke wayenzakala khona ngapho eBhinga kathi esokulomunye. Kungabe kusenzakala
khona khonoko kweBhinga la kutholakala ukuthi akwenzakalanga into yayizwe some 2-3 years ago and kuyinto eyayivunyelwene wakhulumisana kodwa ngayisingela ugovernment iyabe isathi ihlala lezombangazi so ayiso nto esingathi nje kwenzakala kithi nje kumalungu ethu ngoba into ezinkulu ezinjengalezi ngasenzakala kufanele zilandelelwe kuhle kuhle ngomthetho but esikwaziyo ukuthi isikhathi esiningi abantu laba baya bengafuni ukuthi belandelisise udaba kuhle kuhle luphumelwe.
Manje njengebandla lithatha amanyathelo bani ukwenqabela khona?
Hayi kulitshwane singakwenza ngoba sidila labantu abalomona abantu abalungelazwelo